Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 Ntulikazi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Sebephose bafike inkulungwane ezintathu, 2817 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lasikhombisa, 16.9 million.
Ezibiza ngoJesu omnyama, elawula ukuthi ofayo mbani, ophilayo mbani. Sibona ukulahlekelwa ngempilo, sibona omama bedlwengulwa, sibona abanye bevuliziswa kutiwa inkonyane zabo phansi. Kukokelwa ngubaba lo uParents Shiri, iyo ilikazi ayichiyayo.
Umnumzana Parents Shiri, obe ngumrathi ntambo wezokulima kuhulumende weZimbabwe, obhubhe namhlanje ekuseni, uchazwe njengeqhawe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Namhlanje uhulumende ulobelane isivumelwane labalimi abamhlophe esokuthi uzabahlawula amabhiliyoni edlula amathathu amadola, $3.5 billion, ezo kwamaplazi abawahluthunyelwayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Sebephose bafike inkulungwane ezintathu, 2817 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula ayisithupha, 604. Labulala abangamashumi amane 40. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 lobahachi lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 124,194. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe beleli gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisitshiyagalolunye, 871,970. Labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lathoba minembili, 18,475. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu ezedlula ezinhlanu, 523,684. Kubika abenhlanganiso eye African Union. Umnumzana Parents Shiri obe ngumphathi ntambo wezokulima kuhulumende weZimbabwe obhubhe namhlanje ekuseni uchazwe njengeqhawe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Embikeni wakhe esazisa ngale imfa, uMnangagwa uncome umoya esithi ibandla lakhe leZANU-PF kanye lelizwe lonke jikelele lilahlekelwe kakhulu kule mbiko yokuthi angabe ebulewe yiCOVID-19 njengoba umtshayeli wakhe ebulewe yiyo kusukwana esanda kwedlula. Kodwa uMnangagwa kanye leziphathamandla zonke zikahulumende azivezi ukubana udliwe yini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazwini akhe okwazisa ngemva kaShiri ngaphambilini kokungena umhlangano wePolitbureau webandla lakhe leZANU-PF owenzelwe eZANU-PF headquarters eHarare, uMnangagwa uthi ilizwe kanye lebandla lakhe balahlekelwe kakhulu liqhawe lamaqhawe.
I welcome you to this session of the Politburo as we meet under very solemn circumstances following the
Ngiyalemukela kulomhlangano wePolitburo silokudana okukhulu ngemva kokuba silahlekelwe ngomunye wethu obelilunga lePolitburo njalo wayengumphathi ntambo wezomhlabathi, ukulima, amanzi lokuhlaliswa kwabantu ezabelweni, u-Air Chief Marshal Retired Parents Shiri. Ukubhubha kwakhe kusethusile kakhulu thina sonke, kodwa sithi makalale ngoxolo.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi semzini weBudiriro eHarare uthi lanxa elusizi ngokubhubha kukaShiri, abanengi bazomkhumbula ngesihluku esehlela izigaba zeMandebeleni lenkabazwe lapho wabulawa abanengi liviyo lebutho ele-5th Brigade elalikhokhelwa nguye uShiri kumbhuqazwe weGugurahundi.
Slow dana ukhula sithi galala ngokuthula undoda lo kodwa thina abamathabeleni sisasebuhlungu sibili ngoba wakhokhela ibutho elenza ulunya kusihlobo zethu babulala abantu abaningi bona ke khona lapha yakhona ezulwini bazambuza bona aba isihlobo zethu ukuthi kanti wena wasibulalelani nga waxolisa wasakuzwa sakuzwisisa hayi sithi njengabantu bakaNkulunkulu singathi kalale ngokuthula sibili
okusekelwe langesinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Ivan Takavada omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu phansi kwenhlanganiso yeOccupy Africa Unity Square uTakavada uthi okudanisayo yikuba ube ngomunye wabakade bengazihluphi ukulungisisa inkinga odokotela labongi abakhala ngazo ngoba ubezitshela ukuba uza kuyakwelatshwa kwamanye amazwe engakwazi ukuba umhlaba wonke uzobhekana le-COVID-19 abamazwe bavale imingcele yabo.
They don't have a choice. They were probably looking upon China, and China has closed these borders. South Africa, there is no hope because South Africa on its own is overwhelmed.
Ubethembele kwele China, kodwa ele China livalile imingcele yalo. Ngapha ngase South Africa kungathembisi lakho. Zinenge inkinga elibhekane lazo ele South Africa. Bekungasela ngenye indlela. Sekuthenjwe zona lezi zibhedlela zelizweni abakade bengazinakakeli. Khathesi sebhekane le nkinga labo. Osokuseleke ukuba bayingcwatshwa nje njengoba kungela lutho kulezi zibhedlela. Bebengakulindelanga lokhu. Osekusenzakala bebekhohlwa ukuba yibo asebebadala kakhulu babuthakathaka.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthi kayisiyo yonke imfa elizweni eyikulahlekelwa ebantwini kumbe elizweni njengayonale ekaParents Shiri.
Kokuyilicala alikhokhelayo ekhokhela ibutho le-50 Brigade ezibiza ngoJesu omnyama onguye ophethe imbodlela ye-oxygen elawula ukuthi ofayo mbani, ophilayo mbani. Sibona ukulahlekelwa ngempilo, sibona omama bedlwengulwa, sibona abanye bevulizisa ukuthiwa inkonyane zabo phansi kuyokuthi badinga ama-dissidents. Kunenge ukuhlukuluzwa okwenziwayo kukhokhelwa ngubaba lo uParents Shiri. Iyo iligazi ayichiyayo yikwesimkhumbula ngakho njengabantu beMatabeleland leMidlands leZimbabwe jikelele ukubulala lokuhlukumeza ongela mkhawulo.
Abebandla lakhe kanye lozulu weMandebeleni leNkabazwe uMaphosa uthi bazohlala bemkhumbula ngendaba zeGugurawundi uShiri.
Njalo indaba yeGugurawundi ayiphelanga, ayilungiswanga ngoba babe lokhu bebhethe umbuso naye sebalekile engalungisanga leyo ndaba. Bathembe khona ukuthi bazafa bephele kodwa hayi akunjalo. Ilanga icala aliboli lizafika ilanga lokuthi kulungiswe. Bakhona abofelokazi babo, bakhona abantu babo, yibo abazaphendula njengoba lathi sizakufa sichiye, sitshele abantwabethu, sitshele abazukulu bethu izalungiswa kuphela. Akekho odala icala libole kumbe liphele linjalo lingalungiswanga. Yiyo imbali kaParents Shiri esiyaziyo. Akukho okunye okuhle esingamkhumbula ngakho ngaphandle kokubulala lokudlwengula lokunyamalala kwabantu.
Ukubhubha kukaShiri eseleminyaka engamashumi ayisithupha lanhlanu yokuzalwa 65 kuza ngemva kokuba amalunga edale lephalamende ambalwa etholakale ele-COVID-19 kanye lozulu kumankampani achiyeneyo abalisa eZimbabwe Broadcasting Corporation lapho okutholakale isisebenzi silalo esigodlweni sayo ese-Pocket Hill esihle savalwa ukuze kufafazwe imithi. Akukaziwa ukuthi uzobekwa nini njalo ngapi njengoba uMnangagwa ephelele ukuthini yikho kuzohlelwa ngomngcwabo wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Sokube lokuqansa kwezahlakalo zokuhlukunyezwa lokuthunjwa kwamalunga amabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo kaluntu abelembono ephambana likahulumende weZimbabwe. Lokhu kuyenzakala ngaphambilini kohlelo lokutshengisela ngolwesihlanu mhlaka 31 Ntulikazi abantu beveza ukukhonona kwabo ngesimo somnotho esiselizweni esibangelwa yinkohlakalo esibhahile kuziphatha amandla zikahulumende. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga amabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu babonakala belotshwa ngabo lobabona ngokwabo beloba enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezinjengabo Twitter ukuthi bayahlukuluzwa. Laba bagoqela omnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation, umzaca Ngulube olwela amalungelo oluntu, uDecent Bajila laye olwela ilungelo loluntu labanye. Lamhlanje ekuseni unkosikazi Othilia Sibanda olilunga lebandla eliphikisayo ele MDC Alliance ubikwa ethunjwe emzini wakhe njalo akwanziwa ukuthi ungapi laze layatshona ilanga. Ukansela Mlandu Ncube wakobulawayo uthi ukuthunjwa kwabantu ezindlini zabo kuveza ukuba uhulumende obusayo wesaba abantu bakhe.
Kubuhlungu lokho kwenzakalayo ukuthi abantu bayatshontshwa ezindlini zabo, lokho esikuzwayo njalo kuyadanisa kakhulu. Isitshengiselo sokuthi uhulumende lo usesesaba izakhamizi zeZimbabwe, ngoba nxa ungesabi ukuthi wena ulesazela esikwenza ukuthi abantu bethu ungahlali embusweni, inkinga uyabo subatshontshelana. Kayekela abantu bekhulume intando yabo.
Imizamo yokuxhumana lamapholisa ngokuthunjwa kukankosikazi Sibanda yehlule ngoba abengadobhi ucingo lwawo. Le mibuzo ethunyelwe kusikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi enkundleni yeWhatsApp ibilokhu ingakaphenduka saze saya emoyeni. Umnumzana Greta Sibanda, umsekeli kamqondisi weMthwakazi Human Rights Restoration Movement, uthi kuyadanisa kakhulu okwenzakalayo elizweni kwezombusazwe.
Ukugqekezwa ezindlini lapho zilo kungena ngamandla ezindlini yakubona kubangelwa ngezombuzo ukufuna ukubusa. Labo abakwenzayo impela bazithola beqaliwe nxa laba abaphandle befisa ukuthi labo bangene bebembula izigqoko. Phela lokho kwenzakalayo anti uyakubona uyakunanzelela ukuthi njalo futhi kuyekwetshulwa kwamalungelo abantu. Yikho ke nxa kusetshulwa amalungelo abantu lalabo abasezihlalweni labo angiboni ukuthi bangakuthanda ukuthi khona bagcotshwe amabizo. Yikho ke kumele bayefika khona ebusuku ukuze kungabonakali lokho, ukuze kungazakali lokho labo nxa bephika kusasa baphike.
Umnumzana Lungani Ndebele oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uhlupho olukhona eZimbabwe yokuba ungehlukana umbono lohulumende uhle ube yisitha.
Into enjengale ukuhlaselana idalwa ukuthi eZimbabwe sisaba lenkinga yokuthi sisolve ama problems to being driven by ama emotions. Yabe usosusitsho ukuthi khona umuntu engiphikisana laye uhlabe yisitha. Ungahlukana lami ngombono utsho ukuthi ngezinye indlela osokusenzakala ngeculture esesiyicreatile eZimbabwe usungiqalile ukuthi ngingahlukana lawo ngombono, therefore sokumele siphakamiselane induku.
Kusenjalo iningi labantu besemhlukulweni weMandebeleni lithi aliboni lilahlekelwe ngokubhubha kukamnumzana Parents Shiri obengumphathi ntambo wezokulima ngoba engomunye owakhokhela ekubulaweni kwabantu ngesiga seGukurahundi. Omunye wabalombono onje ngumnumzana Makeli Thamsanqandiweni, umkhokheli weqembu leMandebele kamzilikazi Pressure Group.
Bantu bakithi kulesehlakalo esisenzakele lesi esokufa kukaParents Shiri. UParents Shiri wayezibiza ngesikhathi sempi yombhuqazo ngeGukurahundi, wayezibiza ngelokuthi ungu-Black Jesus, okutsho ukuthi wayesithini ulamandla phezu kokufa lokuphila. Thina njengabantu bakomthwakazi asikhali njalo ngeke safa sakhala. Ungazibona ukhalela uParents Shiri kusho ukuthi mhlawumbe kukhona okungekho right enqondweni zakho. UParents Shiri ngumuntu okumele ukuthi alubana ufile e-group ende ngiyazi kule ndawo yakhe ekhona ebekelwe yena labanye bakhe ababulale ababaliso uRobert.
Kunsuku ezidluleyo sikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa wathi abalandeli bebandla lezanu PF kumele bahlasele iloba ngubani ozasekela ukutshengisela okuqoqwe ukwenziwa mhla ka 31 Ntulikazi. Ngemva kwalokho sekuvele amavidiyo abalandeli bebandla lezanu PF bethembisa ukuthi bazachaya abantu abazabe betshengisela. Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eZim Rights yethula umbiko isola inkulumo kaChinamasa bethi lokhu kwephula amalungelo kaZulu akusahluko sesithathu kusisekelo sombuso. Izimrights ithi njalo inkulumo ekhuthaza inzondano ayivunyelwa isisekelo sombuso. Bathi kulobufakazi obuningi obuveza ukuthi lapho okulenkulumo yenzondano evela kubakhokheli kuvame ukuba lobudlwangudlwangu lokuchitheka kwegazi okungamelanga kwenzakale. Izimrights ikhuthaze ikhomishini ekhangela amalungelo kaZulu eZimbabwe Human Rights Commission iZHRC ukuthi ikhangelisise ukuhluthunwa kwamalungelo kaZulu. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhlanje uhulumende ulobelane isivumelwano nabalimi abamhlophe esokuthi uzabahlawula amabhiliyoni edlula amathathu amadola, 3.5 billion, phezu kwamapulazi abawahluthunelelwayo ephiwa abensundu. Bekhuluma emkhosini wokulobelana isivumelwano lesi, umongameli Emmerson Mnangagwa, lomkhokeli wenhlanganiso yabalimi eye Commercial Farmers Union, umnumzana Andrew Pasco, bathe inyathelo leli lileta ingqubela phambili kudaba lokwabiwa komhlabathi. Esikhathini esedluleyo, uhulumende uke wahlela imali yokuhlawula abalimi laba kubhajethi yakhe, kodwa wasuka wangabhatali lutho ngoba engelayo leyo mali. Sibuze ingcwethi kwezombusazo umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi yena ubona itholakala na limali.
Angimboni uhulumende yanelisa kubana ayibhadale i-3.5 billion le, ngoba ngikhuluma nje amanesi ebastrayikile, amatitsha la ahlele ukuthi astrayike ezibhedlela lapho abantu bafa njengempukane, ngoba amanesi akustrayiki, akula mithi ezibhedlela, umumo mubi kakhulu. Mbona sibili kuzaba nzima ukubana uhulumende anelise ukubhadala imali le ye-compensation kubalimi abamhlophe.
Ubaba Mnangagwa uthe isivumelwano lesi siveza sobala ukuthi uZulu weZimbabwe uyenelisa ukuhlala phansi akhulumisane ngokuhluphayo kube lokuvumelana. Uthi ningalokho.
Lokhu akutshengisele ukubana uhulumende uyanelisa ukulungisa okuningi ngokukhangelane labantu. Bayakuthanda sibili ukuxoxisana labantu. Sibona last year babekhulumisana lathani emathebeleni besithi bazalungisa indaba egogorawundi, lokhu ebengakayilungisi. So lokhu babenzela nje abantu nje phandle lebebona ngazani bazinikele ekulungiseni izinto ezihlupha uZulu, kodwa vele hayi abanelisi ukuthi bekwenze, ngoba vele kule ndaba ezihlupha kule corruption i-health care ezibhedlela lapha vele kumaniki-niki. Kodwa vele nxa sikhangela indaba ye-land reform kwakumele ihlelwe kuhle, ngoba sifuna ukuqaliseni ngo-1981-1982 iZipra zaphu isebenzisa initram yathenga amaplazi amaningi. Kwakuyi-land reform eyihlelwe kuhle sibili, kodwa uhulumende wathatha amaplazi lawa kwahle kwakhanya sibili ukuthi uhulumende ulobuchapha. Ngemva kwalokho ngo-2000 uhulumende wahlela i-land reform program azange behlele kuhle. Abaningi abathola umhlaba abalama title deeds okuqala. Okwesibili, akula access to capital, azange bethole i-capital. Okwesithathu, indawo eziningi vele zazingela esingathi ngama basic amenities, izikolo, ama clinic and so forth.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe, obexoxa lo Ntungamile Nkomo we Studio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum, siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yikuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Idolobho le-Georgia eMelika lihlonipha umnumzana John Lewis namhlanje, oyililunga ledale le-Congress njalo elwela ilungelo labensundu obhubhe ngeviki edluleyo. Abantu bazamvalelisa umzimba wakhe olaliswe e-Atlanta. Abokholo lwesimuslim e-Algeria sebeqalisile ukuthenga izimvu belungiselela ikhefu labo le-Eid al-Adha ngesikhathi lelo lizwe lizama ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kulelo lizwe.
Inani labantu asebetholakale bele COVID-19 kwele Botswana likhangele lokuqansa kulandela ukutholakala kwabanengi belegciwane leli ensukwini ezisanda kwedlula. Inengi labantu eligoqela abeZimbabwe selihlelela evalweni ukubana ezinye zezigaba zomnotho zilakho ukuvalwa kuyindlela yokuvikela kumemetheka komkhuhlanelo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberoni kwele Botswana.
Ele Botswana belingelinye lamazwe amalutshwane avule isigaba phose zonke zomnotho ngenxa yenani eliphansi labantu abatholakale bele COVID-19. Kodwa lokhu kulakho ukuguquka ngemva kokutholakala kwabantu abalithumi lanhlanu belegciwani leli ensukwini esanda kudlula. Abakukomiti ekhokhela umsebenzi wokumelana le COVID-19 kule Botswana bathi balovalo lokuthi inani labantu abalomkhuhlane lo lizaqonga. Kulovalo njalo ukuthi abantu laba bazathelela abanye abanengi. Umqondisi wezempila kahle kule Botswana uDokotela Malaki Tsipayahai uthi kukhanya sekulokuyekethisa ekuziphatheni kwabantu.
Balahla basike bathwale babedi bana le COVID-19. Mesekelwa batlang go.
Asisilahlekelwe ngomunye owesibili ngomkhuhlane we COVID-19. Sikhuthaza abantu ukuthi baqhubeke belandele imithetho ngoba sesibona ukuthi abantu abasalandeli imithetho ye COVID-19
phelo ngabeke nkareano re itebatswana melaisene
odabuka eZimbabwe esebenza eHabron umnumzana Sifas Chuma uthi wonke umuntu nje usevalweni ngoba kungavalwa izigaba eziningi zomnotho.
Ya ama cases la majangwenya asethusile sibili iqiniso lihle ngoba lathi bese sikhangele ukuba namukhathi usutshintsha mhlawumbe lo mhlaba yithu slowly open up kunje nje amaborder kade avalwa kunzima ukuhambisa izimali ekhaya ukuthumeza ukudla kunzima so bese sithi mhlawumbe sokuzavuleka lathi sikhona ukubona ukuthi siya khona ukuphuma siyohlola izihlobo.
Uqhubeke esithi kungaba nzima uma ilizwe lingangena phansi kwemizamo emitsha yokunqabela ukuhamba-hamba mahlayana kwabantu.
Nxa sokutholakala izinto ezinje khona lapho awusakwazi ukuthi abantu bona labo bahambe indawo engakanani bayinteracte labantu abangaki. So kuyasethusa but siphinde sibe le faith ngoba uhulumende walapha ngendlela asebambe ngayo indaba le corona. Ikhanye ngathi sibili uyithethe very very serious.
Ele Botswana lilabantu abangaphezu kwekhulu i-119 abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 ababili sebalahlekelwa umphefumulo. Kodwa kulabatshayeli abadlula amakhulu ayisithupha i-620 abokuza abatholakale belegciwani leli. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu elizweni ngaphambilini kokutshengisela ukuqoqwa ngabanye ngolwesihlanu kulandela amazwi esikhulumeli seZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa othi abasakhulayo bebandla lakhe kabamelanga bagoxe izandla bevumela ukutshengisela lokhu. Kule vidiyo njalo esigcwele enkundleni zokuxhumana eveza abasakhulayo abavunule impahla yebandla leZANU PF abathwele ingqamu lemvubo besithi labo abaziphatheka ekutshengiseleni lokhu baza kubona okukhulu. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe laye wethule amazwi namhla esithi uhlelo lolu alukho emthethweni. Amapolisa athi aphakathi kokudinga amalunga ye-MDC Alliance agoqela umnumzana Job Skala labanye phezu kokutshengisela lokhu esithi baphehla udlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi iZANU PF yona ifuna ukuqala udlakela.
AbeZANU PF sebefuna ukwenza iZimbabwe, iRwanda leBurundi. Thina njengebandla labantu ayisithi esiqoqa le i-demonstration. Siyamangala kakhulu sebesipha amabizo okungani singama-terrorists. Thina singasibi baqoqi bale i-demonstration. Thina sakhuluma mhlophe ukuthi siza ncedisana lalabo abantu abafuna ukuhlala kahle, abaza kwenza i-demonstration peacefully, abazanqaba udlame. Ngalokho lokho kwenziwa ngamajahala abazithi ngabe ZANU PF, hatshi bafuna ukuvusa i-civil war Ngoba thina sihlomanga njalo abantu beZimbabwe ayisibo abathi bafuna ukulwisana labantu bafuna ukutshengisana mhlophe.
Njengoba abantu bezanu PF bekhanya bezimisele besithi akufiwe nxa kufiwa, kungani lingadedi lina lichiyane lakho okokutshengisela ukuze kungabi lokuchitheka kwegazi?
Thina beMDC ayisithi esiqoqa umhlangano lo, yikho ke ukuqondisa imtshoko kithi liphutha. Njalo bafuna ukwethusela uZulu abafana laba abathwele izingqamu lemtshoko lani lani, hhayi bayasetshenziswa. Mina lebandla engilimelayo singake satshela abantu ukuthi bayekele ukudemonstrate mhla ka-31 kuzavela ebantwini, njengoba umbuthano lo awusoze ube ngwebandla le-MDC, ngwebantu beZimbabwe. Uma iZANU-PF lehulumende weZANU-PF iyekele izihliwi zisenza khonoku, kutshengisa ukuthi bahlose ukubulala lokubhidlisa abantu njengento abayenza ngeGukurawundi.
Umnumzana Makalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumele se-MDC Alliance. Sixhume njalo ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi abasakhulayo bebandla lakhe abaphume bethwele imigedla besethusela uZulu balungile, ngoba i-MDC Alliance izama uqala impi elizweni.
UPatrick Lamaza wakhuluma sibili okuyikho, sibili okuyikho, ngoba abantu nxa besenza ububi lani limele lilungiselele ububi, ubuyiselwe ububi ebantwini laba abayenza ububi. Aso ma-demonstrations la alokuthula, ama-demonstrations alokuganga, alesandla sangaphandle, njalo kuyaziwa lokunye lokade bekwenza abanye bakhona bahambe bayafundela ukuthi bazakwenza njani mhla ka-31. Abantu laba balungiseleli ukuthi bafuna ukugenqula uhulumende, bakwenzile lokho besebenza labanye abathi abagangileyo izitha ezikhona phakathi kwethu kuZANU-PF, besebenza kunye le-G40. I-G40 iyasebenza le-MDC Alliance, bafuna ukwenza into liyana bayenza ngoJanuwari. Akula hulumende ongabonga ulala ubuthongo nje kuphela avume ukuthi konokwalo kwayenzakala ngoJanuwari kuphinde kwenzakale.
Abaqoqa ukutshengisela lokhu babagawule bathi kuza kwenziwa ngokuthula, kodwa esikubonayo ukuthi abasekeli beZANU-PF sebephuma bethwele imihedla besithi kuzafiwa mhla ka-31. Ayisikho kuphehla udlakela yini lokhu okwenziwa libandla leni?
Zwala lapha Nkomo, into ekhona ukuthi ungakhangela ukuthi nxa usithi laba abantu bathi bazatshengisela ngokuthula, kanti ngani ukuqala ngoJanuwari bathi bayatshengisela ngokuthula bavunyelwa? Abahlala bethi bayatshengisela ngokuthula, angizange ngizwe bethi bayatshengisela ngodlova lo ababenzayo. Kodwa kathesi ke ukufunda ukubona kanye ukubona kabili, uhulumende ufundile ngalaba abantu ukuthi ukutshengiselwa kwabo kulo sathani phakathi. Ngawo ke yikho sizwa uPatrick Chinamasa esukuma ekhuluma emele iparty njengo-acting somlomo we ukuthi atsho ukuthi hayi lokhu asoze kuvumakale. Ngawo ke abatsha laba labo balelungelo labo ukuthi baphume bekhuluma khonokho abakukhulumayo, bekhangelele ukuthi bavikele uZulu weZimbabwe. Asokutshengisela lokhu yimpi le abayidalayo laba bantu, bafuna kube lomsindo, bafuna ukugenqula uhulumende, abakulanye into abayifunayo.
Umnumzana Believe Gawule, lilunga leZANU-PF. Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Sebephose bafike 3,2817 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Umnumzana Perence Shiro obengumphathintambo wezokulima kuhulumende weZimbabwe obhubhe lamhlanje ekuseni uchazwe njengeqhawe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Namhlanje uhulumende ulobelane isivumelwano labalimi abamhlophe esokuthi uzabahlawula amabhiliyoni edlula amathathu amadola, 3.5 billion phezu kwamapulazi abawahluthunyelwayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.